into nje yokuqala ukuthi ekwezomnotho singabantu abathele nzima, mina ngumunye wabathi okungangokuthi ngizwe ubuhlungu kakhulu ukuthi ngiyaqalela kuphi vele, ngiqalela ngaphi, ngokuthi isikolo fees njengoba kuyimali kufanele ngibhadale imali, ngiyayithatha ngaphi vele kokuqala. Kuyini engingakwenza ukuthi ngizuze leyo mali ukuthi ngiyebhadale isikolo fees, ngoba ngivele ngilezi kwelede ezindala ezivele zikhona ezingibelethe emuva ukuthi anytime basile sithenjiswa isikolo sesiyavala ukubana sizathunyelwa ama-debt collectors azodinga lezo zimali kithi sizobotshwa sithathele impahla esilayo. So kathesi into engitshayisa ikhanda ukuthi vele ngiqalela ngaphi ngiyanga.
Kuziphi izikolo lapha Moyo njalo bangakabantwana bakho abayisikolo?
Mina ngilabantwana abathathu baba. Ngisesikolo zemaphandleni ngaphansi kwaChief Mvuthu. Abantwana bami ababili baseprimary, lo mntwana engimkhangeleyo okadadewethu oya esecondary school uphumelele kahle civil kodwa uphumele ama points ama aggregate 7. Kokumela aggregate 7 but angene list ukuthi ngihambise esikoleni asifuna hayi mntwana ngenxa yokuthi vele angikwanisi ngiresponsible ngomntwana wangikhona umntakadadewethu nalo labantwana bami ababili baseprimary school omunye akugrade 2 omunye akuqalisa grade 0.
Abaseprimary laba lalo kugrade 0 bahlawula malini njalo lo omela esecondary layo ufuna malini?
Lo esecondary ufuneka lapho esikolweni adeka thola indawo kuso ukuthi ayimagama machine echolotsho ukuthi ufunakala $400. Sisamile nje sweli ukuthi siyaqalela ngabe sazama ukuthi sidinge mhlawumbe ukuthi ngoba lo munye umuntu ongasincedisa phakathi kwezi-four. Lo laba abaseprimary lo grade 1 ufuneka imali engange $25. Lo grade 0 ufuneka imali engange $15.
Abaseprimary laba utshile ukuthi vele ulesikwelede ngesemalini?
Lesikwelede sethemu kulo okuya kugrade 2 lesikwelede sethemu. Imali efunekayo ethemu nale $10 yethemu. Imali yalo grade 0 ngikhona siyaqala lapho ke isikwelede engilaso ngesalapho ecrash.